ngithathe sangilafika off-hand sengivume ehofisini but seyiseduzane le-5,000 kathesi ikuma-4.5 ibasket le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4 ibasket le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu sikhangela isinkwa sikhangela lochago lwethe lamahlamvu sikhangela lama-rentals ukuthi normally i-basket lay ikhangela ifemily ehlala edorobheni kuthi bazafuna ukuthi uhlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti sikhangela futhi thi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi umuntu ogadayo ngubaba kuphela
ngezinye indlela ingaba phezulu kulalokho
ye ingaba phezulu nxa sizakhangela kuthi at least kugada ababili abathathu
inombolo lezi lizithatha njani
ye abantu iqiniso sebethenga kuma-black market but akukabi kakhulu ku-black market into etholakala ku-black market kakhulu into enjenge-petro iyahlupha iyatholakala ye but into njengabompuphu lani lani iyatholakala here and there inamba yabathenga ku-black market ilutshwana compared kubathenga kuma-formal stores yonot kuthi i-black market yalapha khathesi is cheaper than kumastolo ngezimbago imali iyaswelakala in terms of i-liquid money abantu abaningi bathenga ngamaswipe bathenga ngama-eco cash so laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswipe azosendi eco cash bathengisa ngentengo ephezulu but abathengisa phandle laba ku-black market bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswipe or what we can call electronical transfer bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-23 ye-eco cash.